Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu se olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 14 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
raise ukuthi vele sinikezwe iCovid allowance immediate aid ngiyekuthi uhulumende kumele asiholise imali eneleyo.
Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane weCovid-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo ngabantu abayisithupha laya ku-128.
Amagqwetha eZimbabwe, I think isikade sisikhiyo lesi sisekunzimeni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ikhala ngokuhlukuluzwa kukankosikazi Beatrice Motetwa, igqwetha lentatheli izindaba evalelwe ejele uHopewell Chingono. Inhlanganiso yeHabakuk Trust yethula amafilimu amayelana ngombhuqazo weGugurahundi aveza abesifazana bekhuluma ngochuku olwabehlelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane weCovid-19 eZimbabwe likhwelile njalo laya kukhulu elilamachumi phose amathathu 128 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu babantu laba ngabeManicaland kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye ngowemashonaland central njalo omunye ngowemashonaland west. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo baphose bangene kukhulu 97 njalo bonke bawuthole khonapha elizweni. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqhamukayo kuleli laya ku-4,990. Inani lasebephephile lona likhuphukela ku-1,927 ngemva kokutholakala kwabangamakhulu edlula amathathu 307 sebesindile izolo. Ukukhwela kwenani lababanjwa lomkhuhlane labafayo eZimbabwe kuza ngesikhathi uhulumende esithi usengezelele imali yokuthi izisebenzi zakhe kanye lasebathatha impentsheni bathole imali yokubasiza ngalesi sikhathi somkhuhlane weCovid-19 phezu kweholo labo njengokuthembisa kwakhe. Ugatsha olubona ngezemali lwethu le umbiko izolo ntambama lukhuthaza amabhanga ukuthi ancedisane lohulumende ekutholiseni abantu limali. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Neshine Modzitirwa.
Akula into esithokozisayo, akula into esithabelayo ngoba oluningi lobabalisi luhlala emaphandleni lapho okungela network khona. Nxa besibanika izisebenzi i-transfer engaso hard cash kuyakhanya ukuthi umini Minister of Finance including uhulumende kabala ndaba lesisebenzi yabala ndaba lababalisi ngoba ababalisi abaningi bahlala emakhaya lapho kungela network khona ukuthi imali yakhona even angayithola abanye bayayithola kathesi kodwa ukuthi bayisebenzise emakhaya kunzima ngoba akula network. So bona bengafuni ukufaka i-effort kathesi sebefuna ukuappear as if ngama saints as if ngabantu bafuna ukuthi aba isebenzi siphile kahle. Makhuluma mhlaka 17 June uli zisebenzi zikholiswa imali. Semfuna ukufaka i-effort kathesi ngoba luningi lwababalisi alutholanga imali. Kade sikhuluma from kudala ukuthi abantu laba abalandaba lezisebenzi. So akula into esiyithabelayo, akula into esiyithokozisayo.
Kahle kahle okwakuyinkinga kuvele kuyini? Bakhona yini abake bayamukela le imali? njalo liyavumelana lohulumende yini ukuthi amabhanga yiwo ayebangela ukuthi izisebenzi zikahulumende zingenelisi ukuthola iholo lazo elazithenjiswayo.
Abalutshwane yibo sebetholile imali yona le, kodwa iproblem kayiso iproblem yama-banks, iproblem ngaminister of finance, ngoba nguye ulamandla ekucontrola i-banking sector or i-financial sector yelizweni. So engafuni ukubuya ngakhathesi sekufuna uku-appear as if is a saint, ngoba thina njengama-unions kade sikhuluma kudala ukuthi izisebenzi kumele zinikezwe imali le in hard cash, ngoba aluningi lwamabalisi luhlala emakhaya lapho khona ukuthi vele akula network. So yena angafuna uku appear as if ama banks yiwo ale problem, yena uhulumende nguye ole problem through minister of finance uMthuli Ncube.
Kuyikuthi imali le iyatholakala ngempela liyabe lisuthisekile yini njengababalisi, kumbe lilokhu ligcizelela ukuthi lifuna iholo eliphezulu ngemali engamadola emelisha?
Kahle kahle thina imini emu yethu njengababalisi, njengelihlanganiso, njengesisebenzi kahulumende, kayise yokuthi vele sinikezwe i-COVID allowance. Imini yethu ngeyokuthi uhulumende kumele asiholise imali eneleyo, not lokho kwama-COVID allowance. Yes, i-COVID siyayifuna allowance yona leyi, kodwa thina ifight yethu ngeyokuthi uhulumende asiholise ama-salaries ethu in US dollar.
Umnumzana Neshini Muzitirwa ngowenhlanganiso emela ababalisi, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa loSthandekile Mhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo kaZulu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, ithi izamangalela amapholisa ngokuhlukuluzwa kwamagqwetha amela intatheli zindaba evalelwe esitokisini uHopewell Chingono. Lokho kulandela ukutheleka kwamapholisa izolo phansi kwehofisi kankosazana Beatrice Mthethwa, omunye wamagqwetha kaChingono ehlabela njalo ebanga umsindo obikwa ubujonge ukumethusela. Emthethwa ndaba lakho, umthethwa uthwaliswe nzima ngumtshutshisi esithi akumelanga amele uChingono ngoba esithi uveze obekusenzakala emthethwa ndaba ekhasini lakhe leFacebook. Kodwa umthethwa ukulandule lokhu. Elinye lamagqwetha alwela amalungelo, umnumzana Chris Mike, utshelele umsakazo ukuthi bazakhweza lolu daba namuhla. Kodwa uthe abalathemba lokuthi kuzathathwa manyathelo bani njengoba abasolwa kungamapholisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele linye njalo igqwetha, umnumzana Dinashe Runganga, yena othi amagqwetha athwele nzima kulezi nsuku.
Into engayikhulumayo ukuthi amagqwetha eZimbabwe, I think isikhathi esisikhiyo lesi sisekunzimeni, ngoba surely i-constitution is very clear ukuthi ma uligqwetha uyawumela ama-clients. So ma kufanele ukuthi inhliziyo yakho ekhululekile ungesabi lutho, but into eyenzakala kathesi this current government to be honest iyayuthisela abantu, ayifuni ukuthi amagqwetha sisebenze kuhle, ayifuni ukuthi thina sisebenze sikhululekile. So surely ufana ukuthi amagqwetha wonke especially abamele ama-human rights sibambane sisebenze le nto eyi-one, sibambane sonke silu, ngoba surely ukwenzakala for example ku-Beatrice Mthethwa lokuthi abantu labayeselisaba ukuthi lisebenze kuhle, selisaba ukuthi lina selifaniswa lama clients, vele into leyo ayikho right, vele into leyo vele i-wrong. It backdates isikhathi sikamgabe uMnangagwa engakangeni ukuthi even abantu those who are aligned to Mnangagwa anto bayesebethwaliswa nzima abomathematandala, but what is surprising ukuthi even kathesi they have forgotten bamelelwa lalaba abo-Beatrice Mthethwa naye bamelelwa lama-lawyers for human rights kwehlunguluzwa lo mgabe, but kathesi they are now in power but they are now doing the same to opposition activists. So I vele sekunzimeni ka kufanele sihlale phansi sibili njengamagqwetha sisebenze kuhle sibone ukuthi the best possible way forward ukuthi singaharashwi masimela ama clients especially lawa abantu they are aligned to the opposition political party.
Manje singathi nxa sisikhangele amanye amagqwetha amela labo abangabe bandla elibusayo ubona babambene yini lani lina amanye amagqwetha elimela abanye abantu nje mahlayana
ngamafitshane ngathi laba abasebenza on behalf of or representing the ruling party they have no problem labana abasabi lutho ngoba ithina sihlunguluzwa lama state agents so bona abasabi lutho so masikhuluma sithi ama human rights in Zimbabwe abantu that are being abused especially by state agents bona abakuboni ngoba iside labo lirayi so ukuthi ngathi sibambane labo bona kiwo avala problem izinto zabo ziyabakhambela kuhle mabe representela even those who are aligned to the ruling party they have no problem whatsoever but thina manje abamelayo abadlunguluzwayo yithe kufanele thina sibambane ukuthi mase siyenza sesenza into eyi-1 ngoba lapha sokufuneka amadoda sibili even obhiyathi simthetho lawo manje labona sibili ukuthi indlela abasebenza ngayo sokufuneka ukuthi umuntu asebenze ngenhliziyo yonke they are risking their lives anjobo so thina kufanele ukuthi sibambane ama human rights activists labantu babambene lati ama lawyers ama human rights fund sibambane sonke ngoba labana be ruling party labana bala problem they are not on our side but they are seeing things differently
umnumzana Tinashe Runganga ligqwetha ubexoxa lo Chris Gande we studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eHabakuk Trust yethule amafilimu amathathu kuliviki amayelana ngombhuqazwe wegugurawundi. Amafilimu la ebekhangela ikakhulu ukunyamalala kwabantu ababethathwa ngamabutho e-50th Brigade besiyagongodwa kanye lobunzima obabuhlangana labesifazana. Abanye ngababedlwengulwa kuthi abanye ngababebulawa bezithwele. Abesifazana abaphume kwamanye amafilimu la bachasise ngobubi obabehlelayo njalo abanye bebesithi kabasoze bafa baxola kumbe ukukhohlwa. Inhlanganiso zamalungelo zithi umbhuqazwe lo wabulala abantu abedlula 120,000 eMathebeleland laseMidlands. Umongameli Emerson Mnangagwa lomuyi umnumzana Robert Mugabe ngabanye babantu abetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe kodwa bobabili abakaze baxolise. Sixoxele siphathamandla seHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo.
I-documentary yokuqala kade ikhangele kumbe ikhangele ama-missing persons abantu abanyamalalayo ngesikhathi segugurawundi esikhathini esiningi singakhuma ukuthi kwafa abantu abayi-20,000 asikhulumi ngabantu abanyamalalayo so i-documentary yokuqala ikhuluma ngodaba esingatshelanga ukuthi sikhulume ngalo udaba lwama-missing persons kukanti i-documentary yesibili ibheke ikakhulu omama ukuthi umbhuqazwe wona waphatha njani omama ngoba nxa sikhangela omama abaningi bathotshwa batshaywa bahlukuluzwa babanjwa ijanyavu omama abaningi sibi kodwa konke lokhu azake siwukhangele kwamanye ama-documentary so singathi yikukhangela igugurawundi ngelinye ilihlo sikhangele izinto ezingazake zikhangelwe endulo okwesithathu i-documentary yokucina ikhuluma ngendaba yama-exhumations kumbe ama-mass graves so nxa sikhangele ama-documentary ethu wonke akhangele izinto ezithile aphongukhuluma nje ngegugurawundi yonke kodwa ajonge izinto ezithile ezispecific
akhona amanye ama documentaries aseke enziwa mayelana ngegugurahundi. Kungani lina likubone kufanele ukuthi lani lenze awenu?
Lokho kumqoka kumbe uqakathekile ngoba abaningi abayibona iground esingathi ngama primary witnesses sebesifa abanye sebafa. So uqakathekile ukubana sibele evidence. Thina i evidence leyi sigcina ngama documentary la. Ama documentary la ayibufakazi. Lanxa abasila kuground abanye sebejonile kodwa sizahlala sikwazi ukubana kwahamba njani, ukubana umama waphathe kanjani, ukubana abanyamalala abanyamalala njani, umama wangkhona wawunjani. So sijonge khona lokho ngoba sifuna ukuthi okuqadlele kwakhathe evidence collection ukuze uma sokhulunywa iqiniso kube le ndlela yokukhangela lokho okwakhulunywa ngabantu esingathi ngama-victims. Ngoba angeke kwaba lokhu wahlulela kuhle ngoba i-justice uma iqiniso lingaziwa. So injongo yethu leyi sijonge njalo ukubana umhlaba wonke ube wazi ukubana kwenzakalani emathebeleleni lase-Midlands.
Umnumzana Dumisani Nkomo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi kulenhlanganiso ezilithumi lanye ezezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa, umanyano weSADC owe-United Nations kanye lowe-African Union zikala ngokuhlukuluzwa kwentatheelizindaba eZimbabwe. Inkundla yesayithi yona ithi abezempilakahle bakhala ngokuthi ukulandela umkhondo we-COVID-19 kuba nzima kakhulu elizweni nxa umuntu esebonakala ukuthi udliwe yilomkhuhlane evele esefile. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyabingelela basakazi, ngu-Alex Nyathi okhulumayo. Siyayizwa mpela indaba ye-South Africa ANC ukuthumela iqula eZimbabwe ukuthi liyedingisisa ukwenzakalani. Mina ngithi ngempela uma kuyikuthi i-South Africa SADC ne-AU bazimise ukuthi balimise ucalo eZimbabwe, awakhiphe iqula eliqinileyo. ANC ingakhipha noma 3, i-FF ikhiphe nayo 3, i-DA ikhiphe 3, kuthi lamanye amabandla amancane akhiphe 1-1. NeZimbabwe kwenzeka into efanayo. Ngibonani indlela ongalungisa ngayo ngoba iqiniso lisoze livele elong i-ANC neZANU-PF bebambisene. Akulanto ezalunga ngoba ababoni ukuthi iZANU-PF iyehlukumeza abantu. Bona uthatha ngenye indlela ukuthi kulamabandla asebenziswa ngamazwe aphetheya. Kanti ayikho leyo nto. iZANU-PF iyalazi iyazi yesabani. Abakhiphe nje amaqula aqinileyo amabandla wonke, ama-government amazwe lawo nama-opposition amazwe lawo. Kuye kukhulunywa kulungiswe. Kumbe kuzwe kwenye ilizwe, kumbe kuzwe e-South Africa, kumbe kuye Zambia, kumbe kuTswana ngoba iMozambique nayo inenkinga zayo ne-DRC. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basikazi ba Studio 7. Njani ke lonke? Ngiyajabula ngale baphilayo, philani ngomusa kaNkulunkulu. Ngithanda amazwi xa libala izindaba, lize lingikhumbuze kudala ngesikhathi samabhunu. Inqaza zifundwa ngawoSem Sibanda. Libeka isintu njengesintu, isindebele njengesindebele, hayi nembali liyazifunda abafana bakithi. Qhubani ngomsebenzi. Now, namhlanje ngalokhu lamuhla ngikhonisa indaba leyo kubomama, omama bonke abayindi abalamakhosi abo labomama abangabafelokazi. Ngithi kibo, kanti bomama seliphila njani into seliyiphilele kathesi? Lingaze likhombe indoda noma indoda yomnikazi, leyo ndoda iyachithelwa umuzi wayo. Kambe aliboni yinto lizwisa omunye abanye omama obuhlungu? Kambe nxa loo ndoda engafa kulowo muzi kamfelokazi, isidungu sakho na baba ubona ngathi singaqinqwazwa kulowo muzi kumbe sizabiselwa ekhaya lakho asithi khaya kusechithekile sokulunquwa khamba ubone kuzoba yihlekisa hawo bakithi lawe mama khamba ubona ngathi abanxa kulabantwana abakhulileyo bemavuma yini ukuthi lowo baba engcwatshwe duzane lomkakho ingcwele kamkakho yini la endulo kwakukhoyo kodwa ke hayi lokho sikwenza kathesi sokunyanyisa ukuyangisa ukuthi thole umuntu uyachitha umuzi wakhe libabamba njani ubaba nabo libaphawisa amakhanda thole ubaba ephambana ikhanda ezethisa umuzi wakhe sibili eprifet kona ehambe ehlala nawe kona mama indawo le engikhuluma ngayo ayisikho emakhaya kuphela nakobulawayo isikhonzi sivamile ukuthi thole umuntu uhlala enketha usekhonjiwe ephumula sethindle enketha sesiyephumula kuyayangisa lokhu selikwenza hayi lokhu singathi tu amanyala mani lakunkulunkulu lakukhokho bethu dawubamangala nxa bebhekile khona sebevuka inyamazana hayi khizambathwa ngobani nabo baba ingubo ozalimbathela ingubo nxa wona sisufile wafela emzini wenye indoda indoda siyazilalela la usufuna nxa ungavuka ufile nowathi sikule corona ufe kulowo muzi mana ngithi hayi lokhu amaminzi ama amsemaningi ngiyabonga ngiyabonga
zomuhle studio 7 yalizwa kodwa ke into emalisayo angazi ukuthi indaba limthanda kangaka uMavaza enekhuluma into engazwakaliyo engacaciyo engela ukuthi ibe lesisindo uphilisa njalo nje kungakhanyi ukuthi kwenzakalani kuvikele iphelileyo ukhulume ngo-Ian Khama wakumchophoza ukuthi umuntu oyisumbelume kodwa leya indoda yasebenza ibusa kulani lizwe kamnandi kakuhle ngenxa yesumbelume yena lo mfazi wenzeni kwenzayo hayi siqemthike imshika thana lo muntu lo abele ukufaka ku studio 7 ebekho siphambanisa amakhanda singaboni ukuthi senzani bekake ukuthi wenzakalani makade lokukhuluma izolo sifile senza kanje akuzwakali ukuthi wakhona sicela isifake abantu abangcono basinike imbono ukukhuluma okungcono yabonga uNdlovu sanesene
sanibonani sanibonani asakazi studio 7 hayi ngajabula nama ngazizwa ngizwakala kuleyo ndawo mina nje bengilesikhalo sayo izana ukuthi khona waye kanti vele amazwe se-Afrika esaba kangaki izana iphetheni kanti okusabekayo hayi bo safa nje ngephathe eyi-1 senza into eziphuma endleleni abantu bayishaywa kungabonakala ukuthi bayishayelwane kodwa ubufakazi bukhona uthole kuthiwa kona ye akubonakali nefu uhamba njani njani angazi ukuthi bamesaba bayesabani vele kumbe bayayithanda noma bayesaboda ungathanda umuntu esezinto ezimbi hayi khona siyahlupheka bo siyahlupheka njengephathi eyi-1 kanti kwenzenjani awu kanike likhulume kuzwakale phela lani besitudisekeni kuzwakale phela kuyafika khona ngale kuzwakale ukuthi khona sesihlupheke kakhulu ngalaba abantu hayi bo sikhathele thina sayifuni iphathi phela iphume ayisuke ngoba ibonakali le nto eyenzayo 40 years for nothing ayikho into eyenzayo from ngo-1980 akukho nto kunadevelopment eyabakhona still lokho kubulawa abantu kucatshiswa abantu kuboshwa abantu hayi sikhathele bo sikhathele hayi
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulomuntu oyedwa ofileyo kwele Ivory Coast izolo ngesikhathi sokutshengisela kwabantu besithi kabafuni ukuthi umongameli Alassane Ouattara ancintise njalo kwesithathu edinga ukuqhubeka ekulesi sikhundla. Ele Ethiopia lona lithi selibophe abantu abedlula inkulungwane eziyisishiyagalolunye ngemva kokutshengisela okuqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo kulandela ukubulawa komunye umhlabeleli. Ukutshengisela lokhu kwabangela ukufa kwabantu abaphose babe ngamakhulu amabili. Zizi qhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump usetshayele ihlombe le-Israeli lele-United Arab Emirates ngokulobelana isivumelwano sokwakha ubungane kanye lokuqeda iminyaka yokungezwani. UTrump ubikwa edlale indima enkulu ngokuletha amazwe landawonye okuyinto elakho ukumfaka esimeni esihle lozulu we-Israyeli ohlala eMelika kuyiwa nje kukhetho. Ubungane osobudalwe ngamazwe labo uqinisa umkhankaso weMelika ojonge ukuvimba ukudlondlobala kwele Iran libe ngumaqhuzu wesabelo se-Middle East. Ele United Arab Emirates libangela kuqala emhlubulweni we-Arab States of the Persian Gulf ukunanza ele Israel njengelizwe. Ele Palestine lona lisole ele United Arab Emirates lisithi ngokwakha ubungane le-Israel litshengise ukungazihluphi ngozulu we-Palestine yena elithi uhlukuluzwa i-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Kelvin Manduna oqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika.
Ukuhlangana kwamazwe lawa angiboni ukuthi kuyatshintsha izinto eziningi ngoba i-Iran silesikhathi ibangana leMelika, ibangana le-Israel, it's decades now and bayebake kuma-sanctions. So akulo kuningi ukuzatshintsha ukupho ngukuformalize nje i-alliance and adding ama-partners amatsha njenge-UAE. So kulesikhathi laba abazibiza ama-Sunni Muslim abahambisana le-Saudi Arabia labanye nalaba njengo-UAE bebangana lamashiya awase-Iran, lase-Iraq, lase-Lebanon, le-Syria. So angiboni okuningi okutshintshayo, bazabe lokhu bengezelela ukuzondana. And it's unfortunate ukuthi ama-alliance angikhona bayawayenza against each other as opposed to ama-alliance ukuthi sizayenza ama-alliance sihlale phansi sizame ukuresolve ama-conflicts ethu.
Ubona isivumelwano lesi sijabulisa inzalo ye-Israel le-United Arab Emirates ehlala eMelika yini okokuthi sizabona ivotela umongameli Trump ngobunengi kukhetho oluzayo?
Well, angiboni ukuthi uzathola amavoti amaningi amatsha over this story angikhoni ngoba certainly ama-voters from the Middle East lapha eMelika amalutshwane and ama-voters ase-Israel who are Jews ngathi they are split, abanye they are conservative, abanye they are Democrats, so abazavota along those ideological lines. So angiboni ukuthi i-arrangement leyi izatshintsha kakhulu ama-numbers ngo-November nxa sebenza ama-elections. Okade ngathi kuzatshintsha something if they had done it as if they had signed mhlambe i-agreement of some kind of accord njengo-Obama ngesikhathi sakhe basayina i-nuclear deal le-Iran. That arrangement ngathi it was more seismic than lokho abakwenze khona kathesi, akutshintshi lutho as far as I'm concerned on the ground.
Umnumzana Kelvin Manduna uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo ngabantu abayisithupha laya ku-128. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ikhala ngokuhlukuluzwa kwamagqwetha amela intatheli zindaba evalelwe ejele uHopewell Chingono. inhlanganiso yeHabakuk Trust yona yethule amafilimu amathathu amayelana ngombhuqazwe wegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 eyami impela sonto isiqalisile. Asibeni sonke kweze kuseni njalo ngomvulo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkumo.